Engalusungulwe ngabasakhulayo bezanu-PF, inkokheli yaloluhlangothi ithi luqondiswe kuye wonke osesemutsha, kungakhathalekile ukuba ngowaliphi ibandla njengoba inkinga zabo zifana. Ophethe isikhundla sokuba ngumsekeli wohlangothi olubona ngokuqhutshwa komsebenzi kuzanu-PF National Youth League, uMabutho Moyo, uthi njengabasakhulayo babona uMnangagwa njengomuntu ozinikeleyo ukubathuthukisa njalo engasiza ukubenza babe lekusasa engcono.
Kuzananzelela ukuthi isimo somnotho sisibisele emuva more than 16 years. Siphume ezikolo with no job, siphethe amaphephethe emfundo. Amaphephethe emfundo azasebenza nxa umkhonomi ungasukuma, isimo sonotho sithuthuke. Ukuze lokho kwenzakale, siyabe sidinga umuntu onjengo-President E.D. Mnangagwa ukuthi kube nguye osiphathela ilizwe lethu. Umkhankaso lowu umkhankaso ozamemetheka kakhulu through social media and other media houses and media forms. But sikhayele kakhulu social media ngoba yikho lapha abaningi thina abatsha esitshona khona.
Umoya uthi yena labanye abasakhulayo elizweni balethemba lobukhokheli bukaMnangagwa, kungakho bekhuthaza abanye babo ukuba bamvotele.
So come 2018, ama-youth wonke eZimbabwe ngobuningi, ED as my vote will be the war cry of every Zimbabwean youth. Ngoba u-ED kuzalungise lelizwe, ngeke alilungise nge-6 months. But in 6 months, uzasibonisa i-direction lapho ilizwe kumele liye khona. Hence, kumele simnikeze 5 more years. 5 more years zokuthi asithuthukise i-economy, a-improve ilizwe, sibe lekusasa lathi sikwanise ukuba kuba mortgage systems. As it is, most of youth between 20 and 35 asila zindlu zethu. Azizange sithole ithuba le-economy esingayisebenzela isibhadala ngokufaneleyo. So besistruggle sibili, but ikusasa ikhanye sivulekile, kuyathembisa ever since kungene ubaba u-ED Mnangagwa. Hence, ED has my vote.
Umoya uthi laba abakhankasela ngokunye bengasoke babalandele, bezolandela uMongameli Mnangagwa ngoba belibona ithemba kuye. Uqhubeke ethi yena labanye abasakhulayo ilizwe lonke baledlabuzane elikhulu ngemva kokungenela kwabakubutho ukulungisisa isimo kwezombuso welizwe ngaphansi kohlelo lwe-Operation Restore Legacy. Ukumisa umonakalo kwezomnotho elizweni kwasuswa obengumongameli ngaleso sikhathi uMnumzana Robert Mugabe lenkokheli yakhe. Omunye wabasakhulayo laba ongelabandla alisekelayo uDennis Nyoni uthi kulinyathelo elihle elithethwe ngabatsha ebandleni leZANU-PF njengoba lolu kuluhlangothi obeluvele lukhohlakele sonke lesi sikhathi nxa kuqhutshwa imikhankaso etshiyeneyo ebalisa olokhetho.
Singathi into engani iqakathekile kakhulu. Sibona ukuthi iningi elama-voters kakhulu isikhandlele ukhetho esikhandlelane nalo lisuka kwabancane ama-youth. Siyabona ukuthi yibo aba-active ku-social media abasebenzisa kakhulu u-Facebook, u-Twitter, lawo konke amanye ama-social media amaningi. Into engakwanisa ukuthi ekugcineni singabona ukuthi ingakwanisa ukusebenza ikakhulu kubandla eleZANU-PF. Ibengakwanisa ukubamba laba bantu esibaziyo ukuthi eminyakeni edlulileyo kade bengavoti kakhulu.
Kungalesi sizathu-ke abatsha ebandleni leZANU-PF bekhuthaza osakhulayo wonke ukuba asekele uMongameli Mnangagwa kukhetho oluzayo, behlukane laba badlelezelayo abekade bechaphaza inotho yelizwe bengabanaki bona, besidla imbuya ngoluthi beswela okokwenza ukuziphilisa elizweni eligcwele inotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.